Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 3 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
sibona ukuqhakathekile ukuthi amasocha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi tuzani lakithi endaweni ezijeneyo kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukungenela kwebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo.
Abasakhulayo beZimbabwe bamanyanela abanye abadabuka emazweni e-Afrika emkhosini wokugqiba izifundo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuvuselelwa umkankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zezamukele ngenjabulo ukuphathiswa ngabebutho kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abebutho laba bahlaba abantu emalukitshini abalisa i-Country Park kanye le-Emganwini. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zithi ukuphathisa kwabebutho kulinyathelo elihle eliza kwehlisa indwendwe emaklinika. Kusukela izolo, ibutho leZimbabwe liphatheke kumkhankaso wokuhlaba izakhamuzi zakoBulawayo ngoba kuyiviki yabo yokuncedisa uZulu, i-Community Assistance Week, phambilini kokuthakazelela usuku lwabo olwe-Defence Forces Day ngolwesibili oluzayo. Abebutho babuye bexhasana labekhansili yakoBulawayo lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sasemzini weMganwini, ngomunye wabancoma kakhulu inyathelo labebutho leli.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi tuzani lakithi endaweni ezijeneyo. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi njalo neziphathi ezikhona emaklinikhi azibathokozisi njalo amalayini akhona abe makhulu kugcine kuhlaba abantu abalutshwana. So kuqakathekile ukuthi yena amasotsha abe khona ancedisane namanesi kukho konke sibili ukuthi silwisane lomkhuhlane lowo. So kuqakatheke kakhulu sibili, sikubona kuqakathekile sibili amasotsha lawo nxa ezinika isikhathi kuye ebantwini ezoncedisana nama nisu ukuthi beqeda umkhuhlane lo nabantu labo bezincedise futhi ngokugqoka ama-mask la nge-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi saseMganwini, umnumzana Gift Mlilo, uthi abantu kumele babonge ukuthi ibutho liyancedisa bengabi lokwesaba.
Siyabonga ngazokuhlaba namasotsha because siyazi kule pressure mhlawumbe ngamanesi semalutshwane endaweni ngendawo. Njoba abanye bebanje iCovid yanti phela bayinxebe banje la amanesi aphuma kushort staff. So amasotsha la ayinxebe zongezelela istaff ayehlisa ipressure la maqc emaningi kuba le ndawo eziningi zokuhlaba. At the same time amasotsha ke lawo nxa ngabantu abatrainiwe bafundela bekwazi ukuthi kuhlatshwa kanjani bekwazi futhi ukuthi beziphathe njani kupublic kuyinto right because abantu bengabona amasotsha kwezinye isikhathi basuka beyesabe kube nganinto ye-force meter. But nxa into yangikhona yenziwe kahle kuhlaba abantu bevumela ukuhlatshwa kuyinto right. So amasocial rights nxa ezohlaba in a good spirit kungeka kethu selana because abantu ngayo ininfomu yamasotsha sebecanga ukuthi kunjani kule force meter phakathi.
Umnumzana Greta Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi inhlelo ezinje zokusebenzelana labebutho ziqhakathekile kakhulu.
Njengesakhamuzi sasemganini siyakwamukela kakhulu uhlelo lololwenziwe iZDF ukuthi khona izohlaba abantu endaweni zethu emganini kakhulu. Ama-outreach program la aqhakatheke kakhulu ngoba kumaviki amabili adlulileyo ngibonile futhi kade bekhona kubo Food for Less, kade bekhona kubo Touchers, kade bekhona kubo Island. Lapho kuhlatshwe khona abantu abaningi bonile sibili abantu kathi bekhijima besiyahlatshwa njalo uhlelo oluhle kakhulu esilamukelayo njengezakhamizi.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sebutho uColonel Alpheus Makotore yehlule ngoba ucingo belungaphendulwa. Kodwa uColonel Osi Olimandu ongubulawayo district commander uthi lokhu kungenye indlela ibutho eliphathisa ngayo uZulu, ethi njalo iviki yakuqala yenyanga kaNcwabakazi bayibekela ukuphathisa uZulu. Wengeze ethi amaqula abo aphathisa uZulu ukuhlatshwa amajekiseni elokitshini leCountry Park lemganwini. Kusiyaphela usuku lwayizolo iZimbabwe Defence Forces ibihlabe abantu abangamachumi amane lasishiyagalombili i-48 ijekiseni yokuqala eSinovac elokitshini leCountry Park. Kuthi emganwini kuhlatshwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye i-91 ijekiseni yokuqala eSinovac kanye loyedwa umuntu obehlaba eyesibili, okuletha inani labantu bonke abahlatshwe libutho babe likhulu lamachumi amane i-140. Nimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane eyodwa 1309 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20598. Lokhu kukweze inani lasebehlatshwe elijekiseni laya phezu kwesigidi esilengxenye 1,674,710. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyangalombili 798,880. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amane lambili 42 bamanyanela bosowabo abadabuka emazweni achiyeneyo eAfrika namuhla emkhosini wokugqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lolulu luqhutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha beAfrika. Ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, lonyaka loluhlelo luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yobulembu e-Zoom kulokuthi kubuthanwe eMelika njengeminyakeni edluleyo. Umkhosi lo uqale namuhla njalo uphela kusasa. Unkosazana Samantha Spanda ongene kuhlelo lolu ngo-2019 utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship luqhakathekile kakhulu ekuthuthukiseni abatsha ngoba lubaxhumanisa lengcwethi emsebenzini ezitshiyeneyo zakwamanye amazwe.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili. Okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware. I think kukhodi yami kwakulama countries 20. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo. Okwesibili ukuthi ngabona izindawo. ngafika kwesinye isikolo esabantwana abangezwayo. Izikolo ezithu enyakho neyuniversity. Asila university enjalo, njalo iuniversity yona le bathi akula university enjalo umhlaba wonke jikelele. Udesigned ukuthi abantu abangezwayo njalo abangakhulumiyo bebone izinto, befunde.
Uhlelo lolu lokusize kanjani emsebenzini wakho?
Kwangcida kakhulu ukuthi mbone izindawo ezijeneyo. Kuyafanana nxa uhlezi ngini, i-exposure yanceda ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenzani. Njalo nxa sesiqedile i-fellowship kathesi, bonke labanye engamfunda labo sebengabangani bami, ngiyakwazi ukubalandela ku-Facebook, ngiyakwazi ukubalandela ku-Twitter, ngibone imisebenzi yabo abayenzayo. Okay, nxa besenza ipolicy bayenza so. I-example engayibonayo, kufanana lathi kule electoral commission yeZambia, kathesi abantu abangaboniyo eZambia sebekwazi ukuvota, abakwazi ukusebenzisa umbhalo we-braille sebekwazi ukuvota. Yinto engayibonela komunye umngane wami weZambia, ngahle ngathi yinto engikwanisa ukuthi wonkhona siyiphushe for iZimbabwe, ngoba i-braille ballot ivele iyahlupha from ama elections ayavela kudala, silokho esihluphana labe electoral commission ukuthi besifakele i-braille ballot. So into eziningi ngazibona ukuthi kuyamvula ingqondo ukuxhumana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo, kuyamvula ingqondo mbona ukuthi okay, lapha kwenziwa so. So it's a very good experience ekufundeni lapha. Enye into engcedayo nge-fellowship ngama-opportunities. Ngingakhangela this year ngaba yi-speaker kuma-global conference ayi-2. AS1 yayiyi-women in global leadership, eyayithiwa yi-world conference. It's a global conference ele over 800 abantu ama-women in influential positions. Ngaba yi-speaker khona lapho, kuyinto engayilungiselwa yiMandela Washington Fellowship. So ngathi ngiceda futhi khonapho ngahle ngafonelwa ngumuntu weKenya, wangenzisa ku-podcast yakhe eKenya. And then ngaba yi-speaker futhi ku-conference yeYali, u-celebrate 10 years of Yali. Iyanceda kakhulu iYali ngenxa yama-opportunities. Abanye bayakwazi ukuthola i-funding ukwenzela ukuthi khonkhona uchove umsebenzi owenzayo.
Njengoba uthole ulwazi oluningi phansi kwalolu hlelo kwele Melika, bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe?
Lezi zinto vele Mike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze. Ngiyakhumbula ngifika kwenye i-library abayi-renovator nge-$5,000. Ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 anti kumbe 10,000 kumbe 1,000,000, but into yona liyana i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela. Kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba-empowered, but I guess kwakunjalenja lakuthi ngisebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocacy for abantu abakhubazekileyo.
Unkosazana Samantha Spanta ngomkhokheli wenhlanganiso ye-Science of Hope Trust ongena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngo-2019.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Khangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende weLemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilunga le-Senate lebandla lama-Republicans lawele-Melika uSenator Lindsey Graham uqalisile insuku zakhe zokuhlala eyedwa ku-quarantine ngemva kokwazisa ubana usebanjwe yi-COVID-19. UGraham uthathele umkhuhlane we-COVID-19 yena kodwa ehlatshiwe amajekiseni omabili ukupha umzimba amasotsha ukuzivikela kwawe-vaccine. Ubike enkundleni ye-Twitter ukubana ujabule ngoba wahlatshwa ijekiseni, ethi ngoba ngabe akahlatshwanga kube kuzaba lo monakalo omkhulu. Isiphathimandla sebandla lamademokrats edaleni lephalamende welemelela u-House Majority Whip Jim Clyburn Utshele abezindaba abe-Associated Press ukubana wesabela ukuthi abezombusazwe bebandla lama-Republicans abalokhu bemadolo nzima ekuphasisweni komthetho wokunceda ukubhadalela indleko yomthelo wezindlu kuzulu welemelika obhekane nobunzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuzadalela umbuso kamongameli Biden ubunzima obukhulu. Isiphathamandla sikahulumende weMelika isibona uncedo oluphiwa amazwe omhlaba abhekane lobunzima. Unkosikazi Samantha Power wethekelele inkamba enkulu egcina iziphepheli esemngceleni weleSudan nele-Ethiopia ye-Amvukoba izolo. UPower uhlangane ukukhulumisana leziphepheli ezihlezi kule inkamba, iningi lazo kungababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray kule-Ethiopia eqhamuke ngolwesinyakenye. Idolobho le-Denver esigabeni se-Colorado kwele-Melika City sesicabanga ukwethula umthetho obamba ngamandla izisebenzi zonke zekhansili lezamankampani azimeleyo emsebenzini eqakathekileyo efana nalabo abasebenzela emzini egcina asebeluphele ama-nursing homes kanye lemajele ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuhlomisa umzimba namasotsha okuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. Lapho kusiyafika inyanga ezayo ukubambandula lokho kubikwe ngumeya walelidolobho uMichael Andrew Kasuba. Kula malunga edala ephalamende lelesingasotha kuqala umsebenzi lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano sokukhomisana umlotha esalotshwa ngomnyaka 2018 ngemva kwempi yomdeni eyadonsa iminyaka emihlanu phakathi kukahulumende labahlamuli yachiya ibulalise abantu bazinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000.
Kwezenotho lamhlanje impiko ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithumele imali ephose ingene ku-$1 billion phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo isivuselele umkhankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe laba ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni ilizwe labo. Uncube uthi imali ethunyelwe ngabantu laba kusukela ngosibandlela kusiyafika ngonhlolanja lonyaka ikhwele yaya ku-$746.9 million isuka ku-$288.7 million ngesikhathi sinye nyakenye. Wathi engena embusweni umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi abantu laba bazafunyelwa ukuvota. Kepha ibandla lakhe selihlabela ingoma ehlukileyo. Nango umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Izimali ezibuya kudiaspora zinceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe lakithi laseZimbabwe and sikhangelela ukuthi uma kuyophela umnyaka siyabe sesingale kwe-billion even kubo 2 billion, which is very significant ngoba ma ubheke i-GDP eZimbabwe ikhonapho kubo 5-6 million. So kusho ukuthi sikontributa thina over 25% of i-GDP elizwe lakithi. So kubalulekile ukuthi thina siqinise kakhulu ukhankaso lwethu lokuthi sinikezwe ivumo yokuthi sivote singaphandle.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla se-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringai.
Kutsho ukuthi thina esingaphandle we care about izihlobo zethu labazali bethu abakhona ekhaya. Into emangalisayo is ukuthi i-government yethu ezanu-PF lay instead yokuthi bona badinge ama-ways okuthi basebenze le diaspora bona bayenza izinto zabo ezokuyala ukuthi thina sivote.
Isiphathamandla seZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba kumaviki asanda kwehlula ukuthi kabasoze bafa bavumela izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ukuthi zivote nxa amazwe afana leMelika leBhilithane engesulanga izijeziso azifakela amalunga aleli bandla. Amazwi kaChinamasa agcizelelwe lilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi lanxa evuma ukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe yibo abawuphetheyo umnotho akumelanga bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso.
Balendima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe labo. Kodwa ke nginanzelele ukuthi aluba singawe kuvumela khona ukuthi kwenzakale, ngileqiniso izitha zingathola indlela yokusiphambanisa enhlelweni zethu ekhethweni lapha. Angiboni ukuthi thina njengeZanu PF singazi reforma out of power siloku sisithi thina silungisa izinto ezincedisa isitha.
Kodwa umoyo uthi okwenza iZanu PF yale ikwesaba ukunqotshwa hathi izijeziso.
I think he excuse a week ngoba mawukhangelisisa ama sanctions lana izidera. One of the things ekhulunywa izidera yiyona leyo ukuthi iZimbabwe ile poor record ema human rights. And mawukhangela indaba yokuvota, ivote is a human right ngoba ngamalungelo ethu njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi sivote. And iconstitution yethu eka 2013 ivumelana lakho khona lokhu ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumele abe lelungelo lokuthi avote.
Umoringa yena uthi izizalwane seZimbabwe kumele zibambane zikankasele ilungelo lokuvota ngoba ukhetho solusondele.
Thina njenge-MTC lapha eMelika City mhla ka 18 September sebe sikhona e-United Nations lapho kulabe kulama mongameli welizwe amazwe wonke jikelele lathi si protesta khonapho i demonstration ukuthi kumele basinike ivote.
Kodwa uGawule uyemba phansi uthi kazesulwe izijeziso kuqala.
Amazwe la asincindezele kasusa ama-sanctions. Singadlali ibhora abanye begqoka ama-shooters abanye begijima ngenyawo. Asidlaleni sonke sigqoka ama-shooters.
Lanxa abalwela amalungelo besithi isisekelo sombuso siyavuma ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zivote zikulawo mazwe, umthethwandaba we-constitutional court walile ukuzivumela ngo-2018 kudaba olufakwe kulinkantolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthetho uthi umuntu ofuna ukuvota kumele avotele elizweni ku-polling station ayabe eyiphiwe. Abavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe ngabasebenzela uhulumende weZimbabwe kuphela. Umkhokheli webandla leNational Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduku namuhla ulandule impiko yokuthi ukuphiwa kwabo izimota ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi komanyano weZanu PF lamabandla amancane aphikisayo owePollard kuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
IPollard ngumanyana owabunjwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho luka-2018 lapho anxusa khona abamabandla aphikisayo esithi ufuna ukuthi basebenzisane laye ukuthuthukisa ilizwe. Kodwa ibandla elikhulu eliphikisayo le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lanyala ukuba ingxenye yalumanyano lisithi akalanjongo enhle ngalumanyano. Ekhuluma lentatheli zindaba ye-RA namhla, uMaduku uveze ukuba idale lePollard kumele liqhubeke liphiwa usekelo ngoba lisenza umsebenzi omkhulu. Usole kakhulu abantu abathi uMnangagwa usebhadala amabandla kuPollard ngokubapha izimota ukuze bengaphikisani lohulumende.
First, I wanted to explain the point that we believe in Pollard and that Pollard is a good thing for the country.
Lokho kusekelwe ngumsekeli webandla leNCA uNkosikazi Ingani Mkandla.
Hayi, bayasolo kodwa sina sibona senzani into engalunganga. Senza into elungileyo ngoba iPollard ihlanganisa abantu. kubaba lula ukuthi sihambise abantu sibatshele ngePoland, ngepeople zePoland, ukuthi Poland ithi asisebenze ndawonye abawinayo labaluzayo. Ngoba oluzileyo la ulendlela ikade efisa ukuthi ngabe uwinile ubeza kusa njani lizwe. So yikuletha ama-ideas abantu abona ndawonye. So nxa ewinile akwazi ukuthi umuntu la uyele ndlela akade ezabusa ngayo. So akabuye ngizohlangana, ngizwa ukuthi enibefuna ukusa lani, sesehlanganisa ilizwe leyo phambili.
Unkosikazi Mkandla uqhubeke esithi ukuthatha okwenziwa izimota ngabamandla phansi kwePoland kwenzelwa ukuba bahambise ilizwi lokuqakatheka kwaleli gula.
Angiboni ukuthi babethi singathatha ngoba sizesisebenza ngithi siyasebenza. Isikhathi sonke lesi lokhu sihamba besihamba ngezimota zethu kuze abantu esihamba ngama-transport bekusiba nzima. So lokhu yindlela elula ukuthi abantu bahambe babuye bezohlangana umsebenzi wePoland. Lokhu kuphuma nje siyangaphandle ebantwini, ziningi ama-programs akhona kuPoland la. Amanye efuna ukusihambise sithi bayafika lamakhaya, siyafika ngani? Kathesi akula transport akulani. So nxa silivota kulula ukuthi ngihambe ngemota yena lePoland. Ngisiyabatshela ngendaba zePoland ukuthi kanti Poland vele iyini. Abantu abakayizwisisi kodwa kuze bayizwisise abantu laku-grassroots bayizwisisa iPoland ukuthi kanti vele iPoland yona iyini, isilethelani njengelizwe, impumelelo bazayibona phambili.
Kodwa incishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi uMaduku utshengise ukuba kalandaba lozulu ngokuthatha imota zePoland ngesikhathi uZulu esidla ingqoqo zomlomo.
Ukuthatha kwamnumzana uProfessor Maduku imota yePoland kuyinto nje eyenziwa ngama-political leaders eZimbabwe, ngoba singakhangela siyabona ukuthi yena uthetha imota leyi sabona ngomnyaka odlulileyo kunikwa ama-chief izimota, kodwa singakhangela ama-hospitals lezikolo zethu azila mali, akula ama-ambulensi, akula amabhuku okuthi abantwana befunde, amatitshala akaholi imiholo ethengayo. Konke lokhu sitshengisela uvela ama-politicians eZimbabwe ngabantu abafuna ukudla. Noma ungazi kuyila kuma-opposition akhona laba baphiwe inkalakatha zezimota ephalamende bazithatha.
Ingcwethi ezigqibulana ngezombusazwe ziyasola inkokheli zamabandla amancane aphikisayo eyavuma ukungena umanyano wePoland zisithi lokhu kuzakwenza behluleke ukuphikisana lomnangagwa loba ukumsula lapho umbuso wakhe uphosisa loba usephula amalungelo oluntu okugoqela ukwehluleka kwakhe ukutshengisa iziphathamandla zikahulumende wakhe ezidala amacala enkohlakalo eyiye sidilize umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, iziphathamandla zeZimbabwe Olympics Committee emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics eqhutshelwa kwele Japan zithi abadlali abahlanu ekade bemela iZimbabwe kule midlalo benze kuhle lanxanje bengatholanga izicoco. Umkhokheli walinhlanganiso uFrederick Ndlovu uthi kuyabukeka okwenziwe nguDonata Katayi, uPeter Wessler, uPeter Gilpin, uNgone Magusha kanye loScott Vincent. Uthi bonke laba benze okwedlula abajayele ukukwenza emidlalweni yabo egoqela ukubhukutsha, ukugijima kanye legolf. Iziphathamandla zonke zizabuyela ngolwesibili kusale unkosazana Kirsty Coventry ongumphathintambo obona ngezemidlalo kanye loScott Vincent. UNdlovu uxoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Uyenze izimanga sibili uScott Wilson ngoba awufaka isidekiselo sibili emdlalweni yethu yethe short of 67 and finished tied at 16 overall on a score of 18 under. So ngathi overall kho konke uScott Wilson uqede nge-7 shots engamuva kwe-gold medalist position. Waqeda futhi 86 shots behind i-silver medalist, and then uqede 84 shots shy of i-bronze medal. So athi yabona nje ukuthi hayi ube seduze kakhulu ngoba wenze izibanga lomfana lo.
Singathi bathaye njani kodwa kona ngombono wakho?
Abafana bethu lokazana bayenze kuhle kakhulu. Singakukhanyela vele ngesayensi ama-records la abakwenzileyo. Bese vele kwazi ukuthi xa benze kuhle kakhulu bengabe ku-personal best. So akade sibasethele khona thina ukuthi bonke kumele ukuthi be-break ama-personal best record abo. Kuyikho lokho abakwenzileyo. Okutshengisela ukuthi kwangona kuthi even kusasa yethu for iParis 2024 ikahle ngoba nxa singabanika konke okukhonakalayo sibahambise kuma-competitions amanye aphetheya sibadingele izimali zokuthi badle izinto eziqondileyo. Hayi bona zane singafika kuParis 2024 singabanye ama-contenders amamendu.
Singathi ke sebebuyele yini ekhaya bonke kumbe lokho bekhona khonapho?
Abakabuyeli wonke ekhaya.